kuliqiniso ukuthi abantu abasayilandeli yona imigoqo ezayenza ukuthi sigweme ukumemetheka kwe-COVID, ngoba ungananzeli endaweni eziningi emalokijini landawo yonke indawo nje lapho esihamba khona, even emabhasini abantu abasagqoka amamaski. Njalo i-social distancing liyana esiyiyo esikhuthazayo njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association, ungananzelela layo futhi kayiseko kubo bona abezukho okuyiwo amabhasi kahulumende, ivele kayinanzi i-social distancing. Njalo uzafica ukuthi phakathi khonaphana abantu baye bevele begadile ibhasi, kodwa abaningi bakhona kabasafaki futhi amamazi. Sesisendaweni enjengezikolo, abantwana kadesi uzananzela ukuthi babodwa ababalisi basatshengisela kabakho emsebenzini. Khonokhana futhi uzafica ukuthi abantwana bebodwa benjalo baye bezicocela benamathelene, kabananzi futhi i-social distancing. So ziningi izizathu ezenza ukuthi i-COVID imemetheke. Njalo khonokho kuliqiniso sibili okukhunywe ngumphathi ntambo wezempilakahle ukuthi hhayi izinqumo lezo kazisalandelwa kangako.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus khona ngapho kobulawayo?
Idolobho lakobulawayo liyilokhu esingakubiza sithi ngamahlangano ezindlela ezijeneyo ngesikhiwa abathi i-nodal point. Ngoba ungakhangela ubulawayo, umuntu ovele endaweni ezijeneyo engabe vele eZambia uyabuya ngo-False Road, evele eButswana uyabuya ngo-Plumpt Road, evele e-South Africa uyabuya ngo-Bright Bridge Road, evele e-Harare abanye bevela khona kibomalawi uyabuya through Chirundu bagcine sebethuthile kobulawayo. So ngalokho-ke kwenza ukuthi ubulawayo abe yinziki yokumemetheka kwegciwane. Njalo kade singananzela sokusenza ukuthi igciwane leli limemetheke ngamandla ukuthi izindawo eziningi sezivuliwe, abantwana besikolo sebephendukile bavelele izindaweni ezijiyeneyo, omalayitha sebevunyelwe sebebuya. So konke khonokho kubangela ukuthi indawo yakobulawayo ibe yinziki njalo kumemetheke umkhuhlane. Abantu kade behambe ezindaweni zabo ezijiyeneyo, emadolobheni ajiyeneyo, emazweni ajiyeneyo, sebephenduke ekhaya. Khonokhana kubangela ukuthi igciwane limemetheke. Njalo ukuvula kwezikolo khonokho, abantwana abaningi bavele ezindaweni ezijiyeneyo, labo nxa sebefikile futhi sebephendukela lelo gciwane ngenxa yokuthi siyakunanzela ukuthi kakula muntu vele ohlolwayo. Abantwana manilala nxa bengena esikolo, kakula muntu ohlolwayo, kuphonga ucheck i-temperature. Ucheck i-temperature ayisiko ku-check i-COVID. So konke akuzenza ukuthi ubulawayo abe sengozini, abe sengzikini yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.